Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri. Ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 Ncwabakazi 2023 ngo Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa achithe umhlangano we CCC lentathele izindaba eHarare namhlanje ezama ukubopha isikhulumelisa leli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi. Umongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano lentathele izindaba esikolweni sakhe eseState House namhlanje ntambama ngemva kokuhlangana njalo lowake waba ngumongameli wele Mozambique uMnumzana Joaquim Chissano emini. Ngesikhathi uZulu weZimbabwe elokhu elinde ngabomvu impumela yokhetho oluqhutshwe liviki, abasemaphandleni emhlobolweni weMandebeleni bathi bakhangelele ukuthi inkokheli entsha izafeza izithembiso ezayenza ikhankasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa achithe umhlangano we-CCC lentathele izindaba eHarare namhlanje ezama ukubopha isikhulumelisa leli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi. UMkhwananzi ubekhuluma phambi kwentathele izindaba lezi emahofisini enhlanganiso ye-SAPS lapho ahlaselwe khona ngabesilisa abahlanu abangazivezanga ukuthi bangobani. Omunye wabo ufike wahluthunela uMkhwananzi amaphepha abe lembiko ekade ewethula mayelana lokhetho, wazama njalo umdonsa kodwa wehluleka. Lokhu kudale ingxabangxoza kwangenela intathele izindaba leziphathamandla ze-CCC ebezikhona zibuza ukubana abantu laba bangobani njalo bajongene. Isisisisi ithi abantu laba bebezama ukuthumba uMkhwananzi. Unobhala wesisisi obona ngobudlelwane lamanye amazwe uNkosazana Gladys Hlatshwayo uvuke ubhova watshela amadoda lawa ukuthi alihlazo. Abesilisa laba basuke bachitheka sebengena ezimoteni zabo begijinyiswa zintathele izindaba zibuza ubana bangobani. Kodwa bangena ezimoteni zabo bahamba bengatshongo lutho. Kuthiwa ngemva kwesikhatshana isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethula umbiko esithi abantu laba ngamapholisa akade ezama ukubopha uMkhwananzi. Yena ke athe ulecala alidala ngomnyaka ka-2020. Kodwa uMkhwananzi utshele iStudio 7 ukubana akalacala alalo futhi uthi abantu laba bebezama ukumthumba.
Awenzakeleyo lokhu anakulunganga kuyayangisa. Ikakhulu sisesikhathini sokuthi eZimbabwe kulabantu bemzini abavela emazweni atshiyeneyo, into eyenzakeleyo leyani bengamelanga yenzakale phambi komphakathi, phambi kwabathathi bendaba ngendlela okwenzakale ngayo.
Amapholisa athi ulecala eli owalidala ngo-2020, ngelani lelo cala uyalazini?
Ngilacala engilalo, abacala ababengethela wona engawamanga wonke alahlwa ngamakhothi eZimbabwe. Angilacala engilalo lamapholisa, angilasikweleti emapholiseni.
Kathesi lapho okhona ungathi usafe yini, kanti njalo njengoba besebevezile ukuthi bayakudinga uzahamba yini emapholiseni?
Lapho engikhona ngisefu khonokho nje kweZimbabwe. Amapholisa mina akulacala engilalo lamapholisa, iwaranti leyana abayikhiphileyo ngiyamanga. Bona ungale bayikhiphe ngesizathu sokuthi sebeyangeka ngendlela ababephathe ngayo umsebenzi wabo phambi kwamajenalithi, sebefuna ukuthi bajikele kimi kukhanya ungani mina imenye ilecala bona beyibo abayenze into eyangisayo.
Uloke ucabanga ukuthi bebezama ukuthumba?
Ebevele belande ukuzongithumba ngesizathu sokuthi bayakwazi ukuthi mina yimi engizimisele ukukhuluma phambi komphakathi, ukukhuluma ngincedisa ukuthi kokona ihlelo lokhetho lohambe kuhle. Ubaba uMongameli Nelson Chamisa esicabanga ukuthi ngiyowinileyo ethulwe abe nguye umkhokheli welizwe njengempumela esikhangelele ukuthi iphume kuyiyo kukhetho lodlulileyo.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Isehlakalo lesi esanamhlanje ku-press conference esehlele ubaba uMkhwanazi labanye ngisibone ngawami amehlo ngikhangele bengilalele ngibukele i-press conference ku-television kusenzeka konke lokho. Siveze kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalihloniphi malungelo, alihloniphi i-constitution, alihloniphi imithetho. Kuvele into ehlasimulisa umzimba ekwenza uyangeke njengomuntu weZimbabwe ukuthi kambe nxa sibuswa ngabantu abanje singaya ngaphi empilweni. Kuyinto eyangisa kakhulu liyana, kanti ke njalo iyaveza kahle kamhlophe khona lokho abantu ahlala bekutsho ukuthi hayi phela sibuswa ngalindlela, vele kubuswa ngaliyandlela isiyalo yalo sona lesiyana ukungahloniphi umthetho khona lokhuyana sikubonileyo. Ubuhle ukuthi kungene kutelevision kwabonakala kusenzakala konke emehlweni abantu, emehlweni omhlaba wonke, ubufakazi babubonile abantu ukuthi hayi lokho esihlala sikukhuluma kuliqiniso.
UMkhwanazi yena uyalilandula leli cala uthi kalayo iwaranti, kanti futhi uthi laba ngabantu ekade bezama ukumthumba.
Vele eZimbabwe ungasukuma uthi ukhulumela abantu, ukhulumela amalungelo abantu, ukhulumele ukuvikelwa komthetho le-constitution, ukhulumele abantu ngokuthi kungabi le-corruption, kungabi lezinto zonke leziyana ezimbi, uveze ububi bonke obenzakalayo embusweni, uba lecala, uyadalelwa icala, bayahamba bayedinga lapha neshelfini okunye abangakudingela khona. Yikho lokho abakwenza kuMkhwanazi. Bafuna ukuthi athule, bafuna i-CCC ithule, bafuna abantu bathule, bafuna abantu besabe, bafuna abantu bahlale phansi, balale bembathe ingubo, bagubuzele kulokuthi bakhulume lokho abakubona kusenzakala, bakhulumele amalungelo la wabo, bakhulumele inkululeko yabo, bakhulumele iconstitution lemithetho eqondileyo. Lokho esikubonayo kudala kwacala vele, sikubone nje namhlanje sekungena kuyibufakazi kutelevision ukuthi uyethuselwa, bayethuselwa abantu bezimbabwe, bakwenze phambi kwamakhamera ukuze abantu besabe labanye abangasomkhwanazi. Abantu abafanelanga besabe, kumele bamele iqiniso, bamele umthetho le
Isehlakalo sanamuhla lesi siza ngemva kokuba inhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela iSADC, African Union, o European Union, o Commonwealth bonke bethe ukhetho lweZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Okwenzakale namuhla lokhu ubona kusengeza kulombono yini wenhlanganiso lezi kumbe akusoze kube lomthelela?
Isehlakalo sanamhlanje sizangena kuma-report enhlanganiso zangaphakathi kwelizwe lezangaphandle ababe bebhala ngalokho abakubone ngokhetho, ngoba phela senzakala ngesikhathi ukhetho lusaqhutshwa, nankwa ama-results kaakaphumi. Ngakho-ke nxa bekuveza khona lokhuyana babe beqondile, ngoba phela nanku kuveza ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Nangu umuntu elandwa phambi kwamakhamera ehlukunyezwe, ethwalwa kuthwala amaphepha, kuchithwa i-press conference yebandla eliwine amasithi angaka eselingawina njalo upresident welizwe. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi hayi bantu, lapha kukompunza idlemini isiyaluyalo nje, kusadinge ukuthi kube lenguquko ukuze umthetho uhlonitshwe, amalungelo abantu ahlonitshwe, ilizwe libuswe kahle, kube le economy esebenza kahle. Hayi lokho esikubonayo, kuyethuselwa abantu, kuyethuselwa abantu. Khona lokho ke kuzafanele ukuthi kubhalwe, kucace ukuthi hayi ukhetho belubanjwe ngaphansi kwethunzi elimnyama lokwethuselwa kwabantu. Bafake lakhona lokhuyana esikubone kutelevision ukuthi nampu ubufakazi bukhona.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzwe xoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America.
Uma umongameli Emerson Mnangagwa obekhangelelwe ukuba lomhlangano lentatheli zindaba esikolweni sakhe eseState House namhlanje ntambama. Ngemva kokuhlangana lo wake waba ngumongameli weMozambique umnumzana Joaquim Chissano namhlanje emine. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso ezihlola ezokhetho ezinjengabo SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Labekata Center, labanye besithi ukhetho lwalonyaka aluzange luqhutshwe kulandela iziqondiso zokhetho emhlabeni jikelele. Uhulumende weMelika uthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngendlela esuthisayo njalo ehlonipha umthetho. Ugatsha lubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe Holy State Department lwethule lombiko izolo. Amaqola enhlanganiso ebezizohlola ukhetho lolu ezifana leSADC, African Union, leEuropean Union lazo zethule imibiko efanayo. iZANU-PF ithukuthele phezu kwalolu daba. Inhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference yethule umbiko namhla iveza ukukhathazeka ngendlela ukhetho olwaqhutshwa ngayo. Intatheli zindaba eye Studio 7 uMavis Gama useHarare sikhuluma nje. Wathi sizokuthi kwenzakalani khona ngale. Siyakwamukela Mavis Gama.
Ngiyabonga.
Lamuhla
nje ngokutsho kukamongameli bekumele intatheli zindaba ziyengena umhlangano ezibiziwe eState House kungazi ukuthi bekungumhlangano wani. Kodwa lo mhlangano awusaba ngakhona akusaziwa ukuthi uzakwenziwa yini lokho akawusoze kwenziwe. Futhi labe nhlanganiso yezekhi labo bebelokhu besithi betshela intatheli zindaba ukuthi ikhona bezayenza isimemezelo sabo bekhulumisane lentatheli zindaba. Kodwa konke lokhu akukayenzakali. Kodwa udaba oluphakathi kwamanje ngolokhu kukhethwa kwalabo abazamela abakhubazekileyo edalela phezulu ele-aphakawuse singathi thina yi-Senate. Sikhuluma nje impumela yakhona ukuthi ngobani abazamela labo bantu ayikaphumi baphakathi kwalolu hlelo luphuzile ukuqala. Luphuziswa izizathu eziningi njalo bekulokuxokozela kungaqedakali njengoba kulabanye njalo abangavunyelwanga ukungena kuthiwa amagama abo awakho kuluhlu lwamagama lawo ayihanjiswe kugatsha lwabe elubonayo ngezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu. Lapha-ke kufuna ukukhethwa ababili owesilisa nowesifazane abazamela abakhubazekileyo nxa lokhu kulandela umthetho. Njalo lolu khetho luza njalo ngemva kolunye olusanda kwenziwa olokukhetha izinduna ezizakuba ngamalunga eSenate. Lokhu yikho okusemthethweni. Abaze kulowo mhlangano bebebaningi sibili befika kumakhulu amathathu nxa sikhangela ubuningi babo ukuthi bazophosa amavoti la bekhetha inkokheli yabo ezangena iye bamela kuSenate. Umthetho wakhona uthi wona okwakuqala umuntu okhethwayo ngabantu laba ababuye kulolu khetho kumele abe ngumuntu oleminyaka engamachumi amane kusiya phezulu njalo engumuntu obhalisele ukuvota ugwalo lwababhalisela ukuvota olwe voters roll. Kube labantu abayithoba munomunye abakhethiweyo abane kungabesilisa abahlanu abahlanu kungabesifazane abane kungabesilisa.
Mavis, wathi ngubamba umlomo khona lapho. Ngathi abakhethiweyo ukuthi abenelise ukuncintisa ababenominated bangaki?
Abakhethiweyo nje babensitho abesifazane bahlanu bagoqela uLilian Gwanyanya, Bongai Mtokoti, Lesi Maunganidze, lalo kade ngusenetha okwamanje uNaspa Manyawu, lo wake waba ngusenetha uAnashiri. Futhi obaba ukhethwe abane ukuthi bancintisane kulolu khetho. Laba ngabagoqela uThaurai Kadziti, Ishmael Joe, Saphuma Joe, lo Mthandazo Moyo. Laba-ke bethoba munwe munye yibo-ke abazancintisa bese kuphuma oyedwa kunani labesifazane kuphume njalo oyedwa kunani labesilisa ukuze bayengena ku Senate babe ngabamela laba bantu abakhubazekileyo. Njalo enye into ukuthi laba bantu ababuye kuzophatheka kulolu khetho nabavele kuhlanganiso ezijiyeneyo ezimela abakhubazekileyo kungamagama ahanjiswa kugatsha lwabe bezisebenzi lenhlala kahle kaZulu olwe Public Service Labour and Social Welfare.
Isikhathi sethu asisavumi Mavis. Kodwa ke ungakahambi wathi ngisizwe ukuthi njengoba wena kade ukhona e-HICC izeki yona ikhangelelwe ukwethula nini impumela yokhetho lokudinga umongameli.
Izeki nxa ikhuluma ibithe ikhangelele ukwethula impumela yokhetho lamhla. Asazi ke ukuthi bazokwethula sikhathi bani ngoba khona ngale HICC bekulokho kuphithizelwa beke bathi bazakwenza umhlangano lentathelo izindaba kwaya kwathuliseka kodwa babize labo akade bemela amabandla abo njengama chief elections agents ukuthi babuye bekhangela konke okuphathelene lokhetho esingathi thina ukukhangela ukubala konke lokuthi bavumelane. Silindele nje ukuzwa yiloba yisikhathi isiphi isikhathi ukuthi sizwe ukuthi kuba lonqobileyo ukhetho lukamongameli.
Hayi, siyabonga Mavis Gama, uhlale lokhe usinika okuphumayo khona ngale ngase-HICC. Abantu balindele ngabomvu impumela yalolu khetho. Siyabonga.
Siyabonga.
Oyebandla eliphikisayo le-CCC onqotshwe kukhetho lokudinga umeli webulilima edalela ePhalamende unkosikazi Bekezela Maplanka uthi uqilibezelwe ngabezanu PF bencedisana lenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAS yona athi ibisethusela abantu ukuthi bavotele ibandla elibusayo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Maplanka unqotshwe umnumzana Dhimu Ziphuthi oyebandla le-ZANU PF onguye obevele engumeli ebulilima edalela ePhalamende. Isigaba lesi sePlumtree Matabeleland South. Unkosazi Maplanka uthole amavoti phose azinkulungwane ezisikhombisa 6660 kwathi umnumzana Phuthi yena wathola adlula kancane inkulungwane ezisikhombisa 7185. Lokho kutho ukuthi uMaplanka unqotshwe ngamavoti angamakhulu amahlanu kuphela 525. Uthi kusobala ukuthi uqiliwe.
Sijontshelwe amavoti libandla elibusayo ibandla leZANU PF. Abazali bayethuselwe kakhulu uDinga Muziphuthi lebandla lakhe bakhuphe izimoto zokuthwala abantu behamba besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvotela iZANU PF lizancitshwa amabele liphinde futhi linyamalale lizanyamalaliswa lizachisela imizi yenu.
Kodwa uPhuthi ukulandule lokho esithi uNkosazi Maplanka nabasekeli bemandla lakhe le-TRC yibo bakade besethusela uZulu.
Ukunqoba lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba bekuthelwe imali eningi kakhulu ukwenzela ukuthi iZANU PF inganqobi. Kodwa lokhu kuyalile njalo bekulokuthuselwa okuningi kakhulu kwabantu beZANU PF okulojiweyo okukhona lasemapholiseni kodwa iZANU PF inqobile kunjalo. Lokho ngithanda ukukutsho ngibonga abantu bakithi ngokuma leqiniso njalo lokuqinisela phakathi kobunzima. Abanye benikwa izimali, abanye besethuselwa.
Ibandla le-TRC lithi ukhetho aluhanjiswanga kuhle endaweni eziningi okuyinto egcizelelwe ngabenhlanganiso zamazwe athiyeneyo akade bezohlola ukhetho ogoqela abe-SADC labe-African Union abe-European Union kanye le-Commonwealth. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Dalubuhle Mkhwanazi uthi ifazi idlale indima enkulu emzameni yokuqilibezela.
Siyabona ukuthi iZANU iqilile kakhulu ekuma-constituencies angu-6 eHarare ayiwinanga. ZANU yaqila futhi njalo yaphinda yangezelela ngokufaka ama-candidates amanga esingathi ngesikhiwa ngama-double candidates kumbe ama-bogus candidates ukuthi badivide-ke ivoti ye-TRC kulawo ma-constituency. Lokhu ifazi bekwenza indawo eziningi kakhulu lama-constituency amaningi.
Kuda Msanga umqondisi wefazi yena ke uthi akulandwe embenzweni enhlanganiso yakhe.
ICCC yona yayehluleka ukufaka ama structures. Yathi yehluleka ukufaka ama structures kwaba le confusion kibo. Kwathi kube le confusion sebejikela kufazi ngoba wonke umuntu sethole ukuthi nxa esehlulekile uLutho sekhala ngefazi. Njengefazi simelele iZANU PF lati sifake ama table. Yebo zawafaka kodwa zawafaka 300 meters away from the polling station. Isiwinile iZANU PF abakhalayo abasale bekhala.
Umphathintambo wesabelo seMathelane North umnumzana Richard Moyo njalo ngumgcihlalo weZANU PF kulendawo unqobile emguza kodwa usola abantu basemhlubulweni noMandebeleni ngokungasekeli umongameli Emmerson Mnangagwa.
Sindaniswa kakhulu ngabafowethu kwezindawo abalokho bevotelana lento engasisindawo. Nangu umongameli esasimdinga iminyaka yonke leyi. Khangela iMathebeleni ukuthi useyitshintshe njani i-4 years yonke le ubaba uMnangagwa engene kupower. Ubesebenza ukuthuthukisa iMathebeleni. Khala silenkalakatha eGwayishangani, Lake Gwayishangani ezabisa amanzi kobulawayo ebantwini abangamfuniyo futhi again.
Akukakhani ukuthi labo abathi ukhetho belungakhululekanga bazaphanika yini izikhalazo zabo emthethwandaba. Ngiyimele Studio 7 igabuna ngu-Ezra Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafo bembula,
lamlela ndwandwe.
Ngesikhathi uZulu weZimbabwe elokhu elinde ngabomvu impumela yokhetha yokhetho oluqhutshwe liviki, abasemaphandleni emhlubulweni yomandebeleni bathi bakhangelele ukuthi inkokheli entsha izafeza izithembiso eyazenza ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kokhetho sokuletha intuthuko ikakhulu kwezempilakahle lakwezemfundo. Limpumela ikhangelelwe ukumenyezelwa kuze kuyefika umvulo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMathebeleni South City zifuna uhulumende ozangena azinakekele ngokuthuthukisa impilo yabahlali bemaphandleni hathi kukhangela emadolobheni okudlala inkokheli eningi. Umnumzana Thembi Nkosi Ncube oyisakhamuzi senkazi eGwanda North ulandisa ngalokhu athi kumele kwenziwe emaphandleni.
Thina into esiyikhangeleleyo i-development yokuthi kudevelophe ezigabeni. Layo u-MP yena lo khona asilwele ezintweni ezingayisizo simqondise endabeni esizifunayo phakathi komuzi wethu naloyo. Into esiyabe siyifuna imigwaqo igredwe, amadibha abe le mithi, nxa kuholisa kakuhola umuntu wonke. Kumbe i-welfare nxa inika kungayisiki ukuthi izalukazi, kuthiwa i-welfare inika abantu kungakhethwa kuphiwe wonke umuntu okhona.
Uthe njalo abantwana ikakhulu amantombazana basengozini yokudlwengulwa ngoba izikolo zikhatshana lalapho abahlala khona.
Andubona ukuthi uqalisa ilayini ngaphansi le abantwana bombana bale secondary 1 kuhamba izwi ukuthi ngqe ematshetsheni i-secondary 1 umntwana uyasuka ngo-4 ekuseni kambe yena imicabango yonke kade efisa esikolo kade kufunda angafike sekwazi ngalo ukuthi uzafika revising ngenxa yokukhatshana bezikolo lakho siyafisa ukuthi kube le development enjalo esigabeni sethu ngoba abantu abethu bonaba abanye bazobabanjwe bibhinywa kunapha ezindleleni ngenxa yokukhatshana bezikolo.
Umnumzana Promise Ndebele odabuka eKhalanyoni ePlumtree uthi bathwele amagapha avuzayo emaphandleni.
Sikhangelela ingqubela phambili impilo yabantu abethu sesibe lesikhathi eside sehluleka thina empilweni nganithiwa silongcindezelo luthize sesikhangelela imimuli ephansi abantwana kuthi esesiwukhangele kakhulu kabanzi ukuthi hayi abadala laba mina ngombono wambona nisebekhulile ikubona nje kwesinye isikhathi kusiba lento othiwa lelifu empilweni umuntu engakhulu yakwaba into zakhe nika abantwana ukuze abantwana besayele ukuthula xa usukhulile ukhulile sesibanjwa amehlo khethe kunjathi esathi kuthiwa kuvusa izibhorane lapha sisengwithi kuthiwa sesivusa izibhorane kuvusa izibhorane ezintathu kuthi esekusiyafikelela akusababoni abantu basebehle bahamba banyamalala.
Umnumzana Lipion Moyo oyisakhamuzi seNgwitsi uthi kuyadinga ukuthi uhulumende avule amathuba emsebenzi ukuze abasakhulayo bathole kokwenza.
Asilalutho ungasikhangele so singakhangela thi olu sigcwele thina izigebenga zibuya kithi esizizeleyo just because kungela msebenzi futhi ngezinye indlela kuyabungela i-development but sikhangele ukuthi ngo 2023 okwamanje kungaba la ma-changes mina ihope yami injela khona lokhu ukuthi otherwise day 2 okwamanje kungasitshintshela sibe yikusasa ngoba abantwana sibakhangele but abala future so far.
Umnumzana Themba Nyathi esingesakhamuzi seNgwezi uthi yena akasela themba lokuthi umumo uzafa walunga eZimbabwe.
Uthoyi usiye bese sizama sibithi namu tasibheka kakhulu empilweni. Na njengami kunje siwanza ke ngisebenza. So mbuhlungu sibithi ngombuso khona lokuthi ngasiya zama ukuthi siphunge utshintsha bakithi. Lesizwa nje kwezindawo thi triple C the yathintini. Sithi nje mhlawumbe ngaba le change ipolicy yathi futhi yathi thulecine nthodi kuyafana sesibuyela futhi kuraphana futhi. Sesikunje labantwana sesizisaba ukuthi ngazimbe ngikezela abantu sokuzima.
Kusenza lo induna uMasendu. Usilindilizwe Dube obulilima kanye lenduna onyanga zonke Mabuyane uVuyane Ndiweni weMatobokhezi bakhethwe ngezinye induna kuthange kudale lweSenate. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda noAlbert Ncube.
Lokhe sisedabeni lokumelela impumela yokhetho kulabesifazane abathi abenelisanga bona ukuvota. Usandikele Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomunye wawo ongunkosazana Sithemba kuye Nyoni.
Ngapha asivotanga sibili phose amalayini amathathu wonke kwade 3 kupolling station adumele sivotela khona sithole amabizo ethu engekho elayinini esi wona emathathu wona lawo mina lapho engisuka khona kuvota abantu abangu 2 elayinini kwenye line kwavota 4 kwenye line akuvotanga total so angazi ukuthi lolu khetho silibuza ukhetho olukhululekileyo la okutholakala kungelamabizo abantu abavele beleminyaka bevota kuyona leyo ndawo. Hayi, thina yikho siyimthokazi Republic Party sithi asithembelanga ekhethweni leZimbabwe. Kunzima kakhulu, kunzima ngoba kakukamanje abantu abavotanga noma ungahamba kathesi elayinini uhambe bekhangela izithuba abathotha abantu abavotanga amabizo abangekho. Amabizo ethu athwale asiwa kuwadi 10 echolocho south ongasikho lecholocho north thina siku north but atoyahanyiswa kuward 10 echolocho south is disappointed kakhulu izek.
Ungachasisa ukuthi lingakayivota lahamba yini ukuyakhangela amabizo wenu kuvota roll ngoba kwakuqonqonselwa ukuthi abantu bayihlola amabizo abo.
First round yokuyahlolisa amabizo sahamba sahlolisa ethentini siwela tent lalikhona safika sahlolisa amabizo sawathola. Kwaba lokuhlola kwesibili ithenti lethu balikhipha sathola ithenti belikhiphile sabuyela emakhaya singahlolanga basitshela ukuthi hayi amabizo enu ase ithenti leni lisusiwe selizasebenzisa izika primary school.
Unkosazana Sithemba kuye Nyoni isiphathamandla esibona ngeziphathelane labesifazane kubandla le-MRP limzexoka lapho lositalekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo linqotshiwe kwamukwa kuqala umncintisweni walonyaka owecastle lager premier soccer league iqembu le-Highlanders. Wathi sizwe kuntatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqotshwa ngethu kanyange le-FC Platinum namhla emini. Umqeqeshi weBoso uBaltimore Brito ubevele ngani uyakuzwa egazini ukuba iqembu lakhe linganqotshwa namhlanje ngoba ekhuthaze abalandeli beqembu ukuba bayemukele impumelelo yomdlalo loba ingekho mnandi.
So we expect our
ngikhangelele ukuthi abalandeli bethu babekwazi ukuba emdlalweni wenguqu kulempumela ezintathu ezingatholakala ekupheleni komdlalo. Kungenzakala sinqobe sibe nguchiki lobhanqa kumbe sidliwe kodwa okusalayo sizabe silokhu siphezulu kwengalane.
Iqembu le-Highlanders lemiklomelo elijumilane lowodwa 41 ngemva kwemidlalo engamajumi amabili. Endaweni yesibili kule qembu lenkezi Platinum Stars lona elemiklomelo ngamajumi amathathu lathoba munomunye 39 njalo elinqobe le-triangle nge-3 kanyana namhla emini ngase-Baobab. Umdlalo obusenkundleni eluveve uphele zinguchiki lobhanqa phakathi kwe-Chicken Inn kanye le-Cranbourne Bullets. Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Matore uveze ukukhathazeka kakhulu ngokwehluleka kweqembu lakhe ukunqoba lidlala lisekhaya.
We dropped 2 points because
kufana lokuthi silahle imiklomele emibili ngoba yebo sibekwazi ukuthi ngumdlalo onzima kodwa bekumele sisebenzise ithuba lokudlala singekhaya.
Umqeqeshi weqembu le-Cranbourne Bullets uNesbet Saruchira yena uveze ukusuthiseka ngempumela yomdlalo.
I'm very happy.
Ngithabe kakhulu ngoba senelise ukuthola umklomelo owodwa sidlala leqembu elake laphakamisa isicoco seligi. Sifeze umsebenzi omkhulu kakhulu.
Eminye
Siyabonga ke uJoseph Njanji ngokusinika lolodaba lweposo. Isikhathi sethu asavumi. Wothi silugqibe lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uBraxit Jeremiah.